Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka eGogwe. Abalandeli bebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF.
Okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo. Ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha nokufa kungenzakali.
Esigabeni seMatabeleland South, okuza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo, lakho udlakela lubikwa solubhahile.
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatshwa ngubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha bekuyi-operation lebizwa kuthiwa ukayimlawa.
Uhulumende wele South Africa uthi mpela izibhedlela zalelo lizwe sezisindwa izigulane zeZimbabwe.
Uzusha ubuhlungu ukuze isithathi samanje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka eGogwe. Abebandla le-CCC besithi bavinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eqotshaniswe ngemota ezingamachumi amabili ebezilabantu abahlome ngemibhobho eGogwe kaBuyuni. Abantu kade besiya emhlanganweni kaChamisa bavinjiwe, abanye babo bachaywa. Kodwa kungakhathalekile lodlakela lolu, amakhulu abantu abuthene emhlanganweni obukhokhelwa nguChamisa. Sixoxile siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda, osinde engozini yokuhlaselwa ngabasekeli beZANU-PF eGogwe.
Chris, okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini yikuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona lama-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengiqedile-ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU-PF ezilombala weZANU-PF phose zifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU-PF uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani i-movie style basuka lapha kade bepake khona imota zonke bafika bamblocker, bathi bemblockile base beqalisa ke ukukhipha ama posters awe candidate yethu ngoba bade sebengigombolozela imota zonke zingu 8. Mina ngazihlalela phakathi emoteni azange ke ngiyehlela abantu akade ngilabo, i-team yami akade ngihamba layo. Bafike bakhipha ama posters yethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukutshaya imota ngezibhakera. Kodwa ke kusuke kutsho ukuthi kulomunye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekela abakwenzayo, base besuka ke sebe driver besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So ke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika eVumba, asababonanga sifika eVumba. Ngithe sengifikile eVumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka eBoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-posters. Basuka abantu bonke eBoreni sebesiza lapha kade sikhona khona, sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaqedi uku-addressa mbona imota njalo zezanu ezilichumi lanhlanu sezifika lapha kade ngi-addressa khona. So ke phangesi nasangena emoteni, sithe sesingena emoteni sesiphuma basilandela. Kodwa basilandelanga umango omude sibone sebecatshile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hhayi kule constituency lokulaleka akusalaleki, saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho, nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo, kusiyafika wona umnyaka ozayo, ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwekhabu uni constituents ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezezana besitshengisa ukuthi ngezama provinces wonke labami abemathi north ontanga bezana uPF imota yabo ibikhona ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcina bebatshela ukuthi hayi lo ngumfokasibanda siyamazi lingasamhlukuluzi but okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics anzake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo ngizwe sendokwesaba sembona sibisibili ukuthi hayi lapha lokufa kungenzakala so ke mbona ngani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuyakuba ngendlela njengaleyi mbona ngani kuyakuba kubi kakhulu akusoze kube le politics emnandi so ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku ground so ke yikho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegogwe. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF yehlule. Lokhu sikudabalunye esigabeni seMathebeleland South lakho okuza kuba lokhetho kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lomgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo wakhona le eMathebeleland South.
Silobaba ukhansilwe Ephraim Moyo usethwele nzima izolo imoto eziyi-10 zihambe emzini wakhe ezezanu zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idotudweni kama-pamphlets abantu ekhampeni abezanu basenyabani primary school bayenze umhlangano uhlangano abayenzileyo leyo wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi Ephraim sethwele nzima ulamapholisa bathi kuye kungani ehambe door to door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi ZANU PF ngayisibona ukuthi siyehlulekile singena nge-violence nesilobaba abathi ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi yezanu ulanda ama-youth ethu omunye umfana wama-youth ethu umtshele ukuthi uzamthisela endlini labomama ababili batshele ukuthi khona kungani be-support trips bazabatshisela endlini so sithi thina ema-South konke lokho kasikwazi uthi kusase ngalesi sikhathi seselefiye yokuthi abantu bagidi bebetshethi batshisele endlini sasicanda uba kwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-ground bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicabanga nti kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-South kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi manje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla libandla elisemthethweni so thina njenge-CCC sithi budlangudlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni i-violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yiko sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so babakhandi sibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhuza namapholisa angathathi side amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libabikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho baba Gandhi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakhansili bayala basebenikeza ifoni omkhulu wabo abathi ngomuzi onguyo heda iplant ngamfonela ngamchaza umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina siyenza amadududo wazange sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophi kodwa athesi liwest isikhathi sekhathi denti yethu
Alo ke ngumgcini sihlalo wesigaba seMathupelelen South kubandla leCCC umnomzana Solani nje eminyama moyo obekhuluma le studio 7 ecingweni eseMathupelelen South. Amapolisa akwele South Africa izolo athelekane ezitaladeni zeJohannesburg ebopha abokuza iningi labo lingabe Zimbabwe kulandela imbono yogatsha lwezempila kahle kwele South Africa eyokuthi okwakhulunywa ngesinye isiphathamandla sezempila kahle ayisiyo xenophobia eyakhulunywa isiphathamandla lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Athi lona ukubotshwa kwabantu lokhu babotshwa phansi kohlelo oluthiwa Operation Ugayi Mulawu.
Sanibonani kubalaleli. Hayi, namhlanje sizwe thina abantu abaningi bebeposta lapha kuma social media platform yethu bechaza ukuthi hayi kuyabothwana ngempela kakhulu eGoli ijikelele nje. Kodwa mase sibuzisisa sidingisisa sithole ukuthi abezomthetho bebekhankasa ku operation ekuthiwa Ugayi Mulawu, ikakhulu betagethela ama-building amadala agcina asekuhlezi izigebengu nabantu abangela amaphepha kwesinye isikhathi. So abanye abantu ade bengena amaphepha nabo bebebotshwa, yingakho nje uthole kwabakithi iningi sebedatazela kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela lokhu?
Singeke sithi thina kuvuke ekuseni kwacatshwa ngokubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha, operation le bizwa kuthiwa Ugayi Mulawu. Ayiqali ukwenziwa le operation inokwenziwa nje kuthola ukuthi kunama roadblock, bazama nje ukulwisana nobugebenga ngokwazi kwethu. Asikholwa ukuthi kungabe kuyinto eqondane nezizalwane zakithi or adiqondane namaphepha ngqo, ibi qondane nje nokwezomthetho nokuphathwa komthetho.
Alo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labalwela amalungelo oluntu bathi basekela imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights eyokuphikisa ukukhutshulwa kwemali ezabhadalwa ngabafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ka-2023. I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ikhweze imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola e-America, i-US $1,000, yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili, i-US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalela ePhalamende bazabhadala inkulungwane eyodwa US $1,000. Limali ikhwele isuka kumachumi amahlanu amadola US $50. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izaphikisa lokhu emthethwandaba imele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Egypt Zine Munenzwa, ummeli weHarare North umnumzana Rusty Makam kanye lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Tapiwa Nashe Jirika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizi Thadinga.
Ngibona ngani lihlelo oluhle oluyenzwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi bezama ukumisa ukukhezwa kwale mbadalo efunakalayo. Kuzayenza ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ibone ukuthi uZulu kathabanga kakhulu ngalokho abakwenzileyo. Kuzayenza futhi ukuthi phambilini benanzelele ukuthi bengakakhwezi ama-fees, beqale becele kuZulu, bekhulumisane loZulu.
Umthetho andaba libona uluphatha njani lolutaba libona uvumelana lo zinemunenzwa labanye bakhe unquma mpela ukuthi hayi okwenziwe yizeki akukho emthethweni sibone izeki isiphoqwa inkantolo ukuthi yehlise limpatalo.
Yes, lesikhangelelo sokuthi umthetho ndaba uzame ngazo zonke indlela ukuthi unanzelele isikhalazo kumbe isikhalazo sabantu ngenxa yokuthi okwenziwe izekhi ngokomthetho nxa sikhangele kwezomthetho singathi unconstitutional because abazange bekhulumisane labantu njalo futhi abazange benze zonke indlela ezibalulekileyo ezokuthi bekhweze leyo nani. Sibona ngani umthetho ndaba ungazinikela lawo ube sehlangathini labantu kuzanceda kakhulu.
Alubana inkantolo ithe yanquma ukuthi hayi okwenziwe yiZimbabwe Electoral Commission kusemthethweni isabona isiqhubeka ili commission ihlawulisa lezo mali ezihlelileyo lokho kuza kuba lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo abafana lawe abangafuna ukuncintisa ukukhetho luka 2023.
Ukukhweza kwaleyo mali kuzayenza ukuthi abantu abatsha bengabi lentshuntshu yokuyahlangana kumbe yokuba yingxenye yokhetho luka 2023. Kuzayenza ukuthi abaningi bebone ngani ukhetho lungo labantu abalemali kumbe lungo labantu abakwanisa ukudinga izimali. So sibone ngani ukukhweza kwaleyo mali kumbe ungabi le transparency from izek ungakhulumisani labantu kuzayenza ukuthi ama-youth kumbe abantu abatsha bengaziboni beqakathekile ekubeni yingxenye yokhetho luka-2023. Singananzelela inhlanganiso eziningi bezizama ukukhuthaza abantu abatsha ukuthi bebe yingxenye yokuvota kukhetho kumbe uhlelo lwama-elections ka-2023. Kodwa uma sesinanzelela lokhu okwenziwayo ukukhwezwa kwama-fees, ama-nomination fees, kutsho ukuthi kuza enqabela ama-youth kumbe abantu abatsha ukuthi be-participate kukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Donga obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uhulumende usesungule isikhwama sohlelo lokuqhelisa ezemfundo ephezulu ngokwakha ama-polytechnic colleges eBinga lase-Plumtree. Leli phephandaba lithi imali ebekiweyo iyizigidi ezilikhulu $100 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo usungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi zemaphandleni ngenkukhu ezedlula izigidi ezintathu, 3 million. Umnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka embuthanweni owenzelwe eGoku eMaswingo izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani bantu beStudio 7? Anikhuluma noPrince la, uPrince wase manjengamanje usejubisi esowethu. Ya, ezalwe eKhisi, endaweni yaseKhisi. Ngicela ukuphendula labantu abalokhu bebhizi bethi amerapi umqondisi what? Hey, ariyelekele umqondisi. Umqondisi usebenzela abantu bakubo. Asebenzela abantu bakubo abanabakhe labo bakhe. Ongafuni emarapi akathule bafethu, akathule. Thina simthale sithandi njalo emarapi. Yamosha, imosha. Moshi nyakithi uthi ngizosupportana lento engayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lo muntu kade sahlungizwe labo bani labo bafethekile isixolele likele isixolele ongafuni imarapi yethu xa mhlambe usilithethe ngamashona usuthethe ishona xa ubona ukuthi mhlambe imarapi iwathwat ngamathebele shona khona yele shona lakho ngeke uze futhi sikubuza isixolele bafethu imarapi seyithanda thina siyamthanda futhi umqondisi asidingi nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi hawu sorry.
Salubonani, salubonani, salubonani ku Studio 7 lingabe lenjani? Ngicela bakithi like libale lati awethu ama audio Ezra Chisa Spanda balaleni phela awethu ama audio lingabe lenjani balaleli bonke ku Studio 7. Besicela abantu benkosi sambeni nisiye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register. Siregistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imamba bale imamba emnyama le sike sithi ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhululo onguyowathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground ukuthi ayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana la uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhuluma phezulu kobuhlungu bamandebeli ukuthi bazwa njani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, salubonani umsakazi Studio 7 nabalaleli bonke abasakazi bonke sibathanda kakhulu. Sethule izindaba ezimnandi ziqine sibonga unika amathuba ke okukhuluma nathi emsakazweni. Silingeleke laphana ke umsakazi ke uThuso Khumalo njani. Siyalithanda lonke kakhulu 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 basakazi bethu ke. Ngithanda ukuphawula ke nami ngendaba ke laphana kamama ke uMC weLimpopo ke laphana uDr ke Poppy Ramathuba. Ngicabanga ukuthi ukukhuluma indaba eyiqiniso indaba emgqoko kakhulu. Siyathaba ke masibona ke abakhokheli ke be-ANC bephumela sobala ke bekhuluma ke ngokukhathazeka ke ngombuso we-ZANU-PF ke nakho konke abakwenzayo nesihlazo ke abasifaka kilo njengabantwana beZimbabwe. Sengani ke bengawafika lomlayezo kube endlebeni zabo bakubone ke ukuthi abasenza khona kubuhlungu kanganani. Sihamba ke sihleka umhlaba wonke siyabonga kakhulu ukuthi sebeqala ke ukukhuluma abantu amaqiniso batshele-ke iZANU-PF itshele amaqiniso bebekwazi ukuthi-ke bahlukumeza kakhulu-ke. Ngithanda-ke ukukhuthaza futhi lake babana zisebenzi zonke eZimbabwe ukuthi zijoyine ama-union kuqakatheke kakhulu-ke. Yikho sikubona-ke lapho South Africa yikho izisebenzi zihola imali engcono zonke then bese kusetshenziswa thina-ke abantu bokufika ukuthi singaholi-ke imali engcono kuqoqele-ke labaxhasi-ke abanamakhampani abavela eZimbabwe users ukuthi baphumeleleke baqhasheke abalushwana balamalokhali beqhasha abaningi abangaphandle bebaholisa imali encane.
Salibonani bantu bakastudio 7 and all the listeners kustudio 7. Hey, le video leyi ividiyo nje ezwisa ubuhlungu kakhulu especially uma uzazi ukuthi uphilele izwe elingaso lakho. Ngicabanga this worker lo really akahloniphanga i-government yeZimbabwe nje i-conversation yakhe lo muntu lo oyisigulane osempedeni. Of course singabe njengamayeka ukuthi maybe ilizwe lakithi lidonsa nzima ukwenzakala distant but i-government ayimelanga ivumele izinto ezifana zalezo. Abake begoqa amasokisi beke bekhulume ne-government e-South Africa beke bezame ukudisciplina abantwana babo. Ukubadisciplina ngisho nje ukuthi bebafundise uku-address ama-issues especially uma sebekhuluma beze befika ku-government. That is not good at all. This video angi-accept at all. Itanisha i-image e-government eZimbabwe like serious abantu abayikuthi bayibukele kumbe bayibonile they mustn't laugh about this. This thing is not acceptable at all. I-government ingabe lokhu i-accept into ezifana lazanalezo. This is not right at all. They don't have to accept things like this at all, at all, at all. Government of South Africa, they have to sit down nayo behlala labantu babo phansi ukuthi umuntu uyi minister or a deputy of what then they can talk whatever bekhuluma ngegovernment na the president ethu lanxa kunje sase siyazi ukuthi president ethu imelihlonishwe but uma engahlonishwa ngumntwana njengalo really is so painful ngiyabona dlisana umlayezo lo eziphathana imandla zegovernment ezanupf or ezimbabwe
studio 7 lithona njani basazi bethu abahle sithona njani kodwa bakithi hayi siziphilele nathi bakithi umdlule etsholotsho ngale eyi bakithi kunzima impilo esiyibhekane nayo eyi inzima kakhulu kodwa ke ngoba vele impilo vele sakhula inzima kodwa nje esisukukhalela kakhulu ukuthi ngawo government uyasenzela indlela eyilula i-government yasezimbabwe isenzela indlela eyilula siyi-country sonke ngingasatsho ukuthi umbobani siyi-country sonke kukwazeka ukuthi kube ne-free education kukwazeka ukuthi ney'bhedlela abantu bethole imithi ukulashwa mahhala ngoba le nto leyo ukuthi kuthiwa imbhedi yabhadalwa ama-drip abhadalwa in kuyabhadalwa yiyona into elimaza yiyona into eqade kuyakhulu ebantwini impilo ezempilo nemfundo and yiyona futhi echaya kakhulu ezikhwameni leyo nto leyo okokuthi abantu bedla abantu bengayenza iplani bengazama indlela zokulima nani kuningi abangazama ukuthi bekwenze kodwa indlela yokufuya imfundo awulaa nto ongayenza awula cross ungabafundisa abantu abakho endlini kodwa izitifiketi bazozithathaphi ungakhulelwa umuntu endlini uzomenzani ungalalokho zenini unganamali yokuthi umuse esibhedlela kumbe ngaya esibhedlela uthola ukuthi awunamali yokumbhadalela imbheda awulamali yokumbhadalela ama-drip obvious umuntu uzoshona vele
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 65 0318 Kabone lesporanga tifanga mafesi Senishele ngatyo filika lenge fesi Kacha bantwana se rivesa Amalena basenbusisa Asambe nge rivesi Kabone lesporanga tifanga mafesi Senishele ngatyo filika lenge fesi Abantwana siyarivesa Amalena basenbusisa I'm not a shark, little panzula. Nitimel kule petit style, nga beshula. Nijengo kontan shalom chale, nga beshula. Petit piketi, himu sa chesa tubula. Che
DJ Shoes ingoma ethiwa yona Reverse Jive isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe abebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU PF. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impelasonto elichukela. Igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kumbe kusasa lalamhlanje ngo-half past seven ntambama.